lokuhlangana ke lapho bese bize khona abahlali bemanikaleni kuba nasikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale ezimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube le nguquko lokutshintsha impilo yomuntu wonke.
Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edale lephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenziwa ngumnumzana Chamisa labanye, kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamenti labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basuki bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo sikuvumelene lebethi kubuza abantu abebesitshele emanikaleni ukuthi thina njengemanikaleni sizalandela uba kuchamisa lapho ayakhona azakutshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangelile i-Valentine Strum uSmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleyana asiwo mabandla alwela inkululeko okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimbabwe. So abantu bavumeleni ukubana sizalandela uchamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hhayi ephalamenti abafuna ukuhamba nokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo labo emakhansilini kodwa thina ifokasi yethu ukubana silungisisa udaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli uba kuchamisa angene e-State House nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke wezimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Ngathi siyaphambili siza-announce ebantwini bonke ukubana lo ngubangenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngingabona leyo nhlanganiso atho nhlanganiso yaphezulu siya phansi ngiyaphansi siya phezulu. So lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi ngezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani mayelana nobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.